labafundi asebephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezehlukeneyo libiwa liqansa edolobheni lakobulawayo osekudale ukuba amapholisa asungule uhlelo lokulwisana lalolu hlupho ngoba iningi selikhathazekile ngekusasa yabatsha laba. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-Assistant Inspector Nomalanga Msebele uthi sebesungule uhlelo lokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa ngabafundi kuhlanganisa lalabo ababathengiselayo enzikini yedolobho lakobulawayo.
Amapholisa akobulawayo aqale uhlelo lokuxotsha abantwana besikolo labo abathi nxa betshayisa esikolo ngesikhathi abatshayise ngaso bahambe bayebuthana ebhodini kobulawayo. Nxa bebuthene khona laphana izikolo ziyaqala ukulwa, baqala ukuba lama-groupings abo njengabantwana besikolo, baqala ukulwa, baqala ukugijelana ngamatshe and bayahamba futhi bayebuthana ema-toilets akhona laphana, baqalise ukubhema insango, baqalise ukunaka utshwala lobo esithi njengu. So siyagqugquzela zulu kandaba ukuthi abantwana asibaxotshe nini, abantwana kabaye ezindlini, abantwana asibafundise nini. Nxa sibabona bebuthene abasuswe khona lapho bahambe ngekhaya.
Obona ngokuthwalwa kwabantu esilindweni sezimota egodini rank, umnumzana Danisa Chuma uchasisa indlela abafundi abaziphatha ngayo.
Abaningi bayakusika bona bechisa ngabona and then abanye bangikhona basukela pha bafika lapho kungathi abantu abadadayise ekhathi olsolegadeni kote sibali sozamizama ukuthi abantwana bahambe osisayize eziningi ezinjengalaba bantu bafanele bona uthola bekugade imota engana sobakhona baphekunkontamo lokho bathena baphekunkontamo bangathathi bekukhontamo bagada kusithi emuva bengutheni bahamba bekhula amathuni bekudlalela abantwana bebe.
Othengisa egodini rank umnumzana Mncedisi Sibanda uthi kunzima ukuqondisa abafundi abagadela kulesi silindo.
Ngananzelela ensukwini ezedlulileyo kulomama ube wabona emlondolozi ukuthi uyenza into enhle ukorektha abantwana abawonayo, kodwa umthetho wamphendulile ukuthi mama usalelanga abadala bazobaphisana abantwana beganga. Siyabathola phande babhela imbanje basitabhule, omunye angifulufayo impama uthi yakudisiplina nje okulingeneyo ukuthi mntwana yenza into enhle usiyakuyasusiyabosa suthola kulisana ubazisiphila njani abantwana.
Umzali unkosikazi Jim Sibanda ukhala ngabantwana asebethatha izidakamizwa enzikini yedolobho. Udokotela wengqondo uDokotela Jacqueline Nkomo uchaza imihlobo ehlukeneyo yezidakamizwa ezithathwa ngabafundi.
Abantu abadala, right? But then what makes this one abantu antipolitisa bongothi they are so experimental with everything. With aid of kids making amatrucks using amapampers, making amatrucks using amachalks. Now there's another one that is trending, a strawberry. There's so much pressure surrounding abantwana.
Umqondisi wesibhedlela se-Ingutsheni uDokotela Nemache Mawere ekhuluma le-Studio 7 ecingweni uchaze ukuba inani labantwana abathatha izidakamizwa liya liqansa kobulawayo, ethi okwamanje kulabatsha abedlula amathumi ayisificaminwemibili ekhulwini 80% abayingxenye yezigulane abalazo esibhedlela sona esilabantu abedlula amakhulu ayisithupha lengxenye 650 abalaliswe eNgutsheni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.